esimnanga kubilisana lo vice president wakhe uChiwenga kusegcekeni ukuthi baba lesivumelano bebabili ukuthi mnanga kwawuza kusha okwe-one term and then ebesechiyela uChiwenga. So kade siyena umnanga kusebonda hayi uChiwenga usefuna ukubusa sosegijima phambili esithi ama-province ami-endosi ukuthi yena abe ngupresident ku-2023 evalela phandle uChiwenga. Lokhu nje kusithengisa ukuthi ZANU-PF kayilani lelizwe ibhizi ngokubabaza ukuthi obusayo ngubani, odlayo, ofuthayo ngubani. So lokhu kuyafana nalokho kwakusenzakala umgabe esasakhona esise ngupresident. Babe busy begijimisana ngezokuthi upresident wethu umgabe come 2023, come 2018 bengalandi ukuthi ilizwe liyaphi kumbe ilizwe liyahamba phambili kumbe liye emuva. Lokhu nje kusithengisa egcekeni ukuthi ukuba nethemba elizwe ephathini okuthiwa iZANU-PF nje yikuzikhohlisa ngoba asiyindawo njalo akusizi lutho. So iproblem ekhona lapha yikuthi uMnangagwa noChiwenga bayalwisana ngokwabo bedlala bephansi kwamanzi.
Uyibona iphela njani-ke leyo ekaMnangagwa loChiwenga iyozala nkomona?
Lapha nje kuzabonakala ukuthi olamandla ngubani ngoba uChiwenga siyakwazi ukuthi kakhiphanga iyunifomu yokuba ngumsotsha egqoka isuthu eyikhiphela mahhala. Yena uzimisele ukuthi azobusa leli lizwe kungaze kube kuchitheka igazi kumbe kungasoze kwandlakala njani. So kuzagcina kulwiwa njalo sizabona ukuthi okhontrolayo amasotsha ngubani ngoba phakathi kwabo bobabili kulo one othembayo i-backing yamasotsha. So ikhule abayiqalisayo beyenza bekhipha umgazi ibuza kuba futhi nayo ithiyena le ezakhipha omunye wabo ukuthi omunye abuse.
Kungenzakala nini lokho Nyoni? Into ethusayo leyo nxa kungenzeka mpela ngendlela okhuluma ngayo.
Umnyaka lo esesiwungena kuwo 2019 angiwuboni nje ngombono wami uzophela izinto zikahle ngoba singakhanyela kathesi uMnangagwa ubhizi ethathela amandla uChiwenga emvalela indawo ngaphi ngaphi konke konke kwathini thini njalo emphusha ukuthi uChiwenga adeclare phambili kwabantu ukuthi upresident nje nguthi uMnangagwa. Lokhu kutshengisa ukuthi yeyo uyavuma ukukwenza lokhu but phakathi ehliziyeni inhliziyo yakhe iyabifitha esithi hayi nami ngifuna ukubusa. So i-future yethu ku-2019 vele yayikakhanyi kakuhle ukuthi ilizwe lizabe limi kanjani ngoba ngibona nje indaba zamasotsha zizongenelela futhi phakathi ngoba kathesi sebeqalisile ukufuna ukukolisa amasotsha ngama-US dollars ukuzama ukuwathenga njalo ukuthi i-loyalty yamasotsha esayidini likahulumende esayidini likaMnangagwa isuke ngapha kuChiwenga. Sikhuluma nje okathesi amasotsha wonke amakhulu lawa alama-promotion lalaba oma-boss bavele kade bephiwa i-half salary yabo ingama-US i-half salary yabo ingama-RTGS yilaba opikinini abaphansi akade belethe bephiwa ama-RTGS. So uhulumende ubebhizi nje ethenga imali zonke ama-US ku-black market ukwenzela ukuthi ayelelise ukuholisa amasotsha akhe wonke nge-US current.